Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 16 kuMabasa 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse. Kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo ngabantu abagulayo abalama BP okufana ukuthi bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi egami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona ngenye yezinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo. Amiswe phambi komthetho andaba kamanje kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo weRumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo luqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngoNhlolanja lonyaka. Babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamuka eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961. Laba kule basila kulomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1550. EZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhlaka 18 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamachumi amane lanye 41. Abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa laye kuqhamuka kobhubhane lweCOVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe ngeCOVID-19 lockdown. Kuthi lalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lweIndependence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela ngeIndependence Day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom inlutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondiso ezazikhona ngesikhathi abalela inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi uMgabe esekhitshiwe sacabanga ukuthi i-freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrator. Ukudemonstrator is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state and vele khonapho kade bona besithi state lay is driven by political party hayi khona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zibangelwa izijezo zomnotho.
Ye, uhulumeni usebenza gadalala ukuthi kubonakala ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights izwe lonke nje izwekazi lonke lomhlaba wonke into eziqhakathekileyo. Abantu kumele behlale bengahlukunyezwa, kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lo independence eZimbabwe lonyaka lunanzwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini beinternet kungela mbuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Islanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuza kwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namhla, lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dale mhla ziku-28 kuyonale inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi, kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengestata Ovengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso yebeyi. Amagqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda Lobusi Moyo labomnumzana Tinus Nkomo, Mongameli Mlotshwa, Akim Ndebele, Welcome Moyo, Maxwell Nkomo, Nkosinathi Ncube, Lo Levison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekambi. Amaloya ethu ayihambise udaba High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibail. Kuze kube la namhlanje abakaphiwa i-date eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngeyinye yezinto esihlukumezayo leyo esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi suku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamanenge edolobheni bavimbe le ndawo eziseduzele Red Gold Court. Khonoko sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki ecourt njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena ecourt. So insuku eziningi vele siyaliswa khona ukungena ecourt and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasake ngebadlale eMthwakazi Republic Party.
Sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basibulale. Hayi, amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizwe ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU PF le-MDC ziphume lapha eMathebeleland kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government asemathebeleland wonke kunye lasemikhenzi
lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo usenjalo umphathi ntambo obona ngezemthetho omnumzana Ziyambi Ziyambi utshele idalele ephalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluzi amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele oyebandla le-MDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi kulabantu abazinkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli besedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGoground. Ngogwalo olwethulwe namuhla iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zeindle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqhakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo ezempila kahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano weUnited Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yigugrawundi eMathebeleland le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende na useke waluphatha udaba lwe-Midlands le-Matabeleland wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into ezakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi kona akula umuntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi kona abantu abaningi bayazi ukuthi kona yiso isimo esilaso silodubo kakhulu kulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ma-rights elizweni. So ngivumelana le report Amnesty ukuthi kona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi kona bayadlula khona apho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even lama-reserve asibili ungahamba uyathola ukuthi kona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende. Sehluleke ukukhuluma lomphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngalolu daba. Kodwa abasebenza ehofisini yabohlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa ama birth certificates lezithupha olwe mobile registration. lethu namuhla sikhangela ukunanzwa kukazibuse weZimbabwe lonyaka phakathi komomo wokumelana le-COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitsheya galombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe wafa. Kwesinye isitishi sabenkampani ye-FedEx edolobheni le-Indianapolis esigabeni se-Indiana kwele Melika. Umqondiso wenkampani elungisa imithi yama-vaccines eye-Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe-COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana yobulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe-COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko karhulumende yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House emhlanganweni wakhe wakuqala lenkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhu wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. I-commission ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Itno ulakho unqoba ukuze abuse ukwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli be-Studio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhenkosi Masimke Ndlovu from ePhumuza esigabeni se-Plumtree. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalayo be-Studio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lo msakazi we-Studio 7 ezachitha sibanda. Asiphe ithuba lokuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okusihlupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business nata emfuleni but asila mgodi ngoba ama councillors they haven't given the opportunity as drill mgodi then sibabona the time bona sibe kuya kuphela befuna ukuvotela masikhuluma nabo abafiki la sesigama even u councillor asihlale labo kathesi nje sila ma bridges siyakhayo sicawule sisosele thina siyakhela isikolo sephumuza sithethwe imini siyaripotelwa bonke labo MP bariportela ngohead babuya bazobona but akula action sathi ngoba sasizwela abantu abethu thina abasukolayo abashangelanga beqandela sasirufela sisosa sihlanisa le nhlanga uthiwa yiphuta Phumuza Development Association eSouth Africa besinceda thina siyathenga sina singena yilabor saphinda futhi sakha ama bridges athi ekumane uthuza nomanehal sisosela futhi ukhethe testament saphinda sazidonethela futhi ibridge ubusinessman uvuka uDennis Fanda zaliyakha futhi lezi lepha bona as government azasibonela ukuthi wabalenzayo but comes to uma levies bafuna ukudrina imali kithi ukuthi sibhade ama levies even enkomeni lendwangu sohlupho
umkholethi moyo wephumuza sauthi isebhuko kodandamjena. Hayi izulu belinile kodwa pho kwezinye indawo hayi silimele inyawo ukuthi hayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga okwamumbu so indlala yena ayisozikhelizabe lokhu ikhole iqhubeki siyaphambili ngoba lapho into esiyijwayele kakhulu inyawo ukuthi manje pho hayi kayisaphukelanga ukuphumelela njengeminyakeni siphunga ukukhangela nje amahlanga wodwa nje hayi amadlelo thina endaweni ephumuza amadlelo bekhona njengezulini nethili hayi kanti kukhona mpela so inkinga ethuphayo nje kungathi umkhuhlane yathola inkomo kwesikhathi siqhula zitshaya umkhuhlane but bese sithenga imithi yakhona.
Wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi zikhangelele kuwe phela njengosobhuku nabo ukuthi-ke bazathiwani endlala leyo zabathini abantu ka
kungena selokho asikhangele ugovernment idaye ngafaka izandla esincedise kancane ngoba indlala sifile impela ayikhona hayi amanzi kodwa hayi inkomini esifweni ebesakhona maybe nxa ingasibalekela khatshana nyana
ukunatha ke wona njani
ukunatha hayi ebangekho ke manje abantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithole nzima ngamazi sinatha emfuleni emangweni omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona emfuleni uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi nzazampa uncedisa kodwa kakayo lapho uncedise khona.
ngikukhuluma lo Joshua Dokongwana Moyo ephumuza South. Lapha silohluphole lwamanzi kakhulu, amanzi asihluphayo atholakala amadamu asila migodi nyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu ndovaindova sila sendwangu kakhulu. Hayi noma singabulawa nje sibe le ndlela yokuthi singazifike sizigxoshe kanjani
amabele.
Hayi silimile kodwa hayi siwo amaizulu libe likhona linenganyana kodwa sesukela baleka nje ubona ukuthi sikwenze komile amabele azalanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7. Kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulo mdlalo weminyaka eyithoba minwembili elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso yelawula lomdlalo emhlabeni jikelele, International Cricket Council, uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqetsha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolise abaningi ngesikhathi uStreak ngumqeqetshi weqembu lesizwe.
Khathesi sengisala sengilensolo ukubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa ke umdlalo lwana weCricket World Cup qualifier esadliwa UAE khona lapha eZimbabwe kuma qualifiers esasiwa West Africa sakhutha ukuthi siye ku World Cup. Kwaba into enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemgodlalo wekhilikithi bawu accept. Njalo nxa sokuphuma indaba ezinje so sokuthiya kule mbuzo emningi bana ke sadliwa ngempela ngombe kwakulokunye okwenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana ke umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siya phambili silomsisa ngapi.
Incwadi yelotshwe ngabe ICC ithi amacala amahlanu besethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe e-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak akayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band, yena ke odabuka enkaye. Asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Tela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengwe rumba. Namhlanje sethele komnyama ubambile enkayi siphethe wona lo umculo aziche
usifundo lo lalela ukusala kwanima la isikubuthi
ibizo lami uSifundo Nkala ngiphuma enkayi eGwamba. Ngisuke enkayi eGwamba ngaza lapha kobulawayo. Ngithe ngifika lapha kobulawayo vele bengile talent lokucula, ngaqalisa ukucula olomosi ndobo 3 years ngicula okumanje i-album leni lami lokuqala.
Usifundo usebenzela abaculi abaningi bomdumo werumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeondox junior ngahamba kibo magwaza la kuhamba ngidi imlambozi hamba ngidi. So kwanthunuka kakhulu ngafunda ngazokuba lonkinga umfowethu waselupane nguye owanthuneka kakhulu wathi mfowethu asisebenza ngiqalisa ke ukucula kuye saba sonke ngabe sengiphuma kathe sensiba ngedwa sengiphupheleli igama elithi mazwa amahle super sunday
lakhe elitha elitshisayo aliphekele uZulu.
I-album lami lokuqala libhalwe imazwi amahle Super Sound Band. Ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohane 14, uthando, isiphiwo sami, bazali bami, imali. Okwangenza ngakhetha irumba yokuthi umculo lo vele ithalentile lingisukela lo phansi from ekhaya ngigida kakhulu. So lokuphupha izingoma. So igama lelithi imazwi amahle Super Sound ngaliphupha ngaliboniswa ngabe sengiqala ke i-band.
Siphethe idlalathe lika Mosa Mahle Super Sound Band. Abalaleli bangawuthola ngapi?
Okwamanje kathesi ingoma zami zikhona angikavi le company engancedisa from ukuzithengisa kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp or uyamfonela ku number
8 0 7 1 6 8 4 0 0 24. Kwajiselo mazwa amahle Super Sound Band usifundo nkala lo kutelo hoza Friday asikokotheni sijabulene ngomculo wakhe. Belasonde mnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Bali.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyonale inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekele Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.